Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 27 Mpandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umgcini sihlalo webandla le MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo ulandula imbiko yokuthi usehlamukele ibandla.
Indaba nansi, ngiyazi ukuthi bonke liyazi ukuthi ngiphathekile, njalo bengicela ukuthi ukuphatheka kwami akumelanga kube yindlela ezasetshenziswa ukuthi iphambanise umkhankaso wethu.
Kambe amabandla ezombusazwe azadobha okuncane na kukhetho oluzayo esigabeni seMandebeleni.
Abantu bakithi abasukumi ngobuningi babo bayebhalisa kungenxa yokuthi ukhetho njengendlela yokuguqula impilo siyalahlekelwa isizotha.
Ohlala kwele Melika edabuka eZimbabwe umnumzana Jerry Thwala Jackson uphathisa umhlabeleli uSikhosana Buhlungu.
Kanti ke futhi singakhohlwa ukuthi kukhona ababengathi bamdlepha bamkhuluma kabi, ngakho bekudinge ukuthi lati isime ngakwenxa yakhe simlwele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sihlalo webandla le MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo ulandule imbiko yokuthi usehlamukele ibandla. Kubikwa kulamanye amalunga ebandla athi unkosazana Khumalo ukhanya engahambelani lokwenzakala ebandleni leli okungaqanjwanga. Njengesibonelo bathi kumaviki amabili kuze kwenziwe umcimbi kobulawayo wokunanza iminyaka engamachumi amabili lambili leli bandla labunjwa owawukhokhelwa umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa, unkosazana Khumalo wayengekho. Kodwa uMakhumalo utshele iStudio 7 ukuthi elokhu esekela ibandla ngokugcweleyo, kodwa ikuthi nje ubengezwa kuhle emzimbeni yikho engadidizeli njengalokhu okumele kwenziwe ngumgcini sihlalo webandla ngalesi sikhathi ukhetho soluseduzane.
Hayi, ngiyabonga umbuso wakho omhle kangaka. Indaba nansi, ngiyazi ukuthi bonke liyazi ukuthi ngiphathekile, njalo bengicela ukuthi ukuphatheka kwami akumelanga kube yindlela ezasetshenziswa ukuthi iphambanise umkhankaso wethu. Ngicela ekuZulu ukuthi ngiphathekile kodwa sisebenzeni.
Ibandla lona limi njani okwakathesi, kakhulu sibona okokudonselana okwebizo lokho okuthiwa lingathathelwa ibizo lebandla?
Akusadingi ukuthi sizitshaye izifuba ukuthi umkhankaso wethu silungiselela ukhetho luka 2023 lapho esesiyakuyabhuqa khona izanu umi njani, ngoba owethu umkhankaso ngikhuluma kunjenje sivalwa sokuthiwa sesiya ku-lockdown ye-COVID. Kwakungayisiyo lockdown yokuthi umkhuhlane usumemetheka, yebona yeukhona sibili, kwakuyi-lockdown ngokuthi basebebonile ukuthi sesingenile kuZulu njalo uZulu laye kuyaphendula. And sibonakaliso ngokwenzakalayo e-trade code, ontanga baphuma ngobuningi babo sebesiyadinga izithupha ukuthi labalungiseli bayirejista njengamavota. So izani kwabethusa khona khwana, so kunkhwana ngumboniso wokuthi kuvele lapha phansi izani hamba phezu kwamaqanda, thina sihamba sibhampisa amaqanda etareni njenge-tennis ball, ngoba abantu phandle umfana omncane bamfuna ngamehlwa bomvu. Endabeni yebiso, ibandla le-MDC libandla likaZulu. Ibandla likaZulu liqondiswa nguZulu embonweni eyabe imele ihluzwe lemigoqo meli yenzwe. Ibizo lokuthi MDC Alliance kalivelanga kubaba uPresident wethu, to advocate Chamisa hayi ibala lokuthi MDC Alliance lavela kusinqumo esaphumayo ngo 2014 Congress yethu ubaba umuyi uDokotela uTswangirai wayenguye upresident wethu esaphila kwavunyelwana ku Congress ye MDC ukuthi ngo 2014 kakuhanjwe phandle kuZulu kuyebanjwana phandle bonke abalimbono yenguquko sithi nxa sesibambene sibe ngumuzi omkhulu ibig tent ngesikhiwa senza njalo sithi sesiyimuzi lomkhulu onjengowesithenjini bese sisiba amabandla abona singaphathisane kukhiphini laba bahuquluzi bese sibambana yikho kuzalwa kwe-alliance sengitsho njalo kanti ibizwe silitshintsha yiliphi mina lokhu engazalwayo ngathi kunathi kokhola kwangena amanye ama-drink achiyeneyo ozibani ofanta opepsi obani bani azange ngizwe ucoca-cola etshintsha isithi ikhoku lyani esembhodleleni onamanzi lawana sokumele siwatshintshe ngoba kuthiwe khona ikhoku leyaso yethu nxa ibizwe naleli elithi MDC Alliance kumele litshintshwe uZulu uzasitshela okokwenza
unkosazana Thabita Khumalo ngumgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwebulawayo. Kukhetho olwedluleyo lomnyaka ka-2018 ibandla leZANU-PF lenza kuhle esigabeni seMathebeleland South lapho umongameli Emmerson Mnangagwa athola khona amavoti awedlula akamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC Alliance ngenkulungwane ezifika phose amachumi amabili 17,000 ngoba kwavota abantu abalutshwana kakhulu esigabeni lesi kunye lezinye izigaba zeMandebeleni. Njengoba ukhetho solusondela sixoxele ngcwethi wezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi ubona beza kuba banenganyana na abazavota kukhetho oluzayo kulokwedlula olwedluleyo.
Ukuze kube khona idlabo zane lokufuna ukuvota ebantwini kufuneka kube khona into elilukuluku ezokwenza ukuthi abantu bafise ukuthi ukuvota kwabo kudala umahluko. Uma becabanga ukuthi ukuvota kwabo akuzokudala umahluko basuka bangakhuthazeki ukuthi basukume khona nje ukuyabhalisa. Uzananzelela ukuthi indaba isuka khona ekubhaliseni khona lapho ku-registration. Abantu bakithi abasukumi ngobuningi babo bayebhalisa kungenxa yokuthi ukhetho njengendlela yokuguqula impilo siyalahlekelwa isizotha. Abantu abasaluthatha ukhetho njengento engawudala umahluko empilweni zabo ngoba bayakubona mihla namalanga kuyavotwa kodwa kakudaleki mahluko, so lokhu kusuka kubenze balahlekelwe lilukuluku lokufuna ukuyavota. Bekungaba ngcono uma kusiba khona into ethembisa sayo kulabo abakhankasayo kumabandla aphikisayo. Yikho lokwathi kungabafaka umfutho omtsha ukuthi ukuphuma kwabo besiyavota kube nomahluko kulokho esesike sakubona kuminyaka edlulileyo. Uma sibheke kulabo namhlanje asebethe bavela egcekeni ukuthi bafisa ukuthi basekelwe ngokuvota, kubukeka sengathi izingqongqolo kulokuyizo lezi ebezivele ezikhona kukhetho lwedlulileyo iZANU nayo iMDC okuyizo ezehlulekileyo ukuthi zinika abantu bakithi umfutho ukuthi baphume ngobuningi bayo babo bayovota. Bese kusalela ke amabandla anjengabo MRP noma ke abakhona kukhetho ledluleyo kodwa siyazi ukuthi kuyakhulwa. EFF siyayibona iminyaka ngeminyaka makuvotwa ibonisa ukukhula, so kungenzeka ke ukuthi yamabandla njenge-MRP mhlawumbe nayo izaphu noma ngazanga enza kahle kukhetho lwedluleyo kungenzeka ukuthi kuzofika manje kukhona umlayezo omutsha abawulethe ebantwini ongenza ukuthi bakhuthazeke bafune ukuyavota ngoba kusobala ukuthi izano le MDC azitsho lutho emntwini wesindebeleni ekuthini bayavotelwa noma bavotelwa
wona amabandla aphikisayo ungathi nxa ukhangele isimo sawo kathese ubona ngani azaba lomehluko na kukhetho oluzayo
ngithanda ukuthi ngibhekisa amehlo akho ekuthini iMDC ayiseyilokho ekade ikhokhona ngokuvota okupheleleyo ka-2018 lapho ekade iMDC Alliance lelo gama esivele silithathelwe yiMDCT ebikhokhelwa nguThokozani Khuphe kodwa yabuya yakhokhelwa uMonzora usewathethe wonke womabili lawo maphathi wafukamela so asikalazi lebandla elizokhankasa likhokhelwa nguNelson Chamisa so lokho ke kusuka ke kwenze abantu mhlawumbe nasezingqondweni zabo kube khona ukudideka okuzokwenza ukuthi isivuno abangasithola okhethweni sehle udla lokho abakuthola ngokhetho lwedluleyo ngamafeature ngathi kukhona ukusanganiseka engqondweni ukudideka iconfusion kubavoti ngoba kungabacacela ukuthi lezi nkunzi ekade zingqikelana imihla namalanga kusukela ngo-2000 kumi njani kulolu khetho esilubhekileyo
umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa
zalenzela manga phakathi komnyaka
belele usikhosana buhlungu odabuka enkayi usephathiswe ngabantu abanengi ababuthelele impahla yokwakha ebalisa isamende lokunye omunye wabamphathisileyo baphinda bamela lapho abanye bemhlukumeza besola ingoma yakhe ethi dlala ntethe ngumnumzana Jerry Twala Jackson ohlala ngapha kwelemelika sixoxelayo ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba
imsakazo ukwenza sisukumele ubaba uSikhosana simphathise ukuthi umculi omunye osuka esigabeni sangakithi ngapha kanti kubalulekile ukuthi singabantu siphathisane sisukumelane sincedisane sixhasane ngazo zonke indlela kanti ke futhi singakhohlwa ukuthi kukhona ababengathi bamdlepha bamkhuluma kabi ngakho bekudinga ukuthi lati sime ngakwenxa yakhe simlwele simphakamise njengomuntu wakhe singabukeli ephathwa kabi
kuyini osowakwenzayo ngokumphathisa ikakhulu ngangapha kwelemelika
msakazi kunzima ukuthi ngikhulume ngokuthi kuyini engamenzela khona njengomuntu ngibona ngathi lokho yinto nje singayishiya injalo nje sithi nje hayi samsiza umuntu ngalokho esamsiza futhi sasisiza njalo lapho esigijima khona lapho esihamba khona siyamkhumbula sizame singamzamela khona kodwa uqakathekileyo ukuthi nje silandele umculi wethu sithenge umculo wakhe siwudlale ezindlini zethu kumbe noma kumabhizinisi ethu kuyamxhasa njalo lokho
kukhona yini olokhu usakwenza ukumphathisa uSikhosana
baningi abantu abamsiza lwaba lami ngomunye kodwa ke uqakathekileyo ukuthi njengoba evele ngumuntu esiphila laye lapha ku yethu kuvele kuzafanele sihlale sisizana asikho isikhathi sokuthi hayi akumiwe lapha kuzahlala kunjalo njengoba ngijilo angeke size sihambe sesikhuluma ukuthi ngiyenzele ubani lokho ngiyenzele ubani lokho kodwa nje angithi mina vele sizahlala simxhasa njengoba umbona ekhula esiya phambili siyabe sikhangele lapha ahambela khona lokuthi yini engaba izidingo zakhe esikhathini esithile nxa silakho esingamenzela khona bese sikwenza akusoze kume lokho as long as esaphila
umnumzana Jerry Twala Jackson uhlala ngapha kwelemelika ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa nje kuphela obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwabanjwa igciwane le-coronavirus abedlula ikhulu 120 abafika phose ingxenye yabo. Babikwa bebanjwe leli gciwane ezikolo. Asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 sebesedlula izigidi ezinhlanu i-5 million. Ilizwe lithi kumele kube labantu abedlula izigidi ezilitshumi 10 million abahlatshwe ijekiseni leli ukwenzela ukuthi linqandwe igciwane le-coronavirus.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi abalimi besigaba seMatabeleland South baphakathi kwenala ebangelwa ukuvuselelwa kwenhlelo zokuthelelezela ngohulumende. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi kulokuqokozela lokulwa kwamaxuku amabili ebandla lezano PF elisekela umongameli Emmerson Mnangagwa lelinye elisekela umnumzana Constantino Chiwenga umsekeli wakhe kukhetho lwama-district olwenziwa elizweni jikelele. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko olisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani ku-Studio 7 lonke umhlaba wonke nje jikelele linjani bu khona nathi. Hayi siyabonga lapho uhulumende usenzele into enhle yokuthi sithathe izithupho ngoba ngengabona ngale side ni la kumtshina ngale kuthatha umgogo olesizukulwane lezizukulwane ugogolwana wathatha impela ngoba engazazi ukushithi ngabe lawo ma 80 years ngugogolwa bengaze bele sithupho engaze bele birth wathatha ukudla zangube lembuzo labantu bakhe bebengakaze bebe namali ezithupho bathatha. Hayi kube kuhle impela ngayibona baqhubeka kuhle hayi akuzange kube lo kuthukethe izwana bekuba khona ini. Hayi siyakubonga lokhana kakhulu sitshayela ihlombe impela basebenze kade besebenza impela nabantwana abasebenzi. Welcome ngapha kubathu bani what 7 lo. Hey ngihlale ngikhala ngaye lo. Problem bonina ndiyade besebenza kade sekubuya ngapha kwat 7. Sokufanele siye siyothenga sisithenga ama David lawo. Sisithenga sesidula ama photocopy sesihamba siya ku photocopy ezikolo labo kunomchino ekhumbula high school ama photocopy se photocopy ekhumbula imchina yabo liyana ishita isasebenzi yona isebenza idizing nje kuphela into engiyibone lapha hayi ayinhlanga labana abasasebenzi ngendlela eyiyo ngoba uhulumeni usikhiphele ukuthi sizoholiswa uzokuthi ahamba yecholojo kanti icholojo angidiyona lephumule phoma ngabe sengithunye icholojo futhi into yenza abantu bona bengabe lezi thupa bengabe namaphedi ukuthi echolojo zahamba kuyofunakala ubufa fakazi awulaye imali yokugibeza abafakazi awulaye imali yokuthi ugibele uye eTsholotsho awulaye imali yokuthi ufike ubhadale sebebuyile sebekhichiwe sifuna ukuthi uyabhadaliswa into abayenzile iwrong ngeke ngibaqa ngoba kade ngibabuza ukuthi kantweni ngubani kanti ngubani babuza yebo ngiyabazi impela ngibabonile kodwa hayi into abayenzile hayi inhlanga beze ogogo beze bekhiphe izinkukhu zakho kodwa ukuthi singadizi kodwa namasebenzi njalo uzathini ngoba ufuna into yakho wena kodwa uzothiwa ugogo seyibona nangogo sithi hayi ngizama ukuthi ngikhiphe inkukhu ngizama ukuthi ngikhiphe lokwenza ukuthi abantwana bami belungile ugogo wenzela abantwana bamntwana bakayenzeli yena uright khona lokubona abakuboni konke khona lokho ugogo uhleli uze ubuhlungu ngabantwana bamntana kodwa yena abuya ngaphethe ugogo azokhipha ngaba lesesikoleni bafuna lokho into eyenziwe ikhumbula hayi ayinhlanga yenzekela ikhumbula ayinhlanga ukuthi abantu nje bayobhadala ama photocopy bona balawo umshini we photocopy kufanele abantu bayobhadala ama half david lawa sefunaka setholakala kulabo besikole ekhumbula bawathethe ngapi isimanga into engimanga.
ngaze kakhulu njengisiba lokumangala kakhulu ngathi hayi mase kuphilwa sokusika ukuphila so ke hayi uhulumende siyambonga indlela senzele ngayo ukuthi azosincedisa ngapha kodwa asambongi ngendlela abantu sebeyenze ngayo akusabongeki lokho sokukubi ngoba bayakhala abantu abantu abaningi abayenzelwanga sitshahile 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 bayaphuma so into abayenzileyo hayi ayijabulisanga hayi ngiyabonga mchiyeni loyo
yalibenyelela ku studio 7 basakaza laba ngifuna ukuthi ngingene kubalaleli engizwa bakhuluma nge MRP bethi kati MRP abasayiqedisisi ngokuthi yona ithi ifuna ukulwela ukuthi ilizwe lehlukane but semangala sidinga ama sidinga ama vote kati ke nje emuntwini nje owazi ngokwehlukaniswa kwelizwe kumbe ngepolitiki kahle kahle kati yona iMRP izalehlukanisa njani ilizwe ingela ingazange ivote ivotele angithi uze yehlukanisa ilizwe ukuthi ithole ama vote ebantwini ama voting abantu ababesima layi layo so ngeke iphonge ukwehlukanisa ilizwe kuphela without a vote meliqale ivote iMRP ayisikuthi yona ifuna ukuvotela kubusisi ba kuyathi umqondisi esikhathini esiningi ukuthi abanye abantu nje baphona ukulahla abantu kodwa iqiniso belizwe belazi ikakhulu bona laba abengabama MDC ayisikuthi uvotele ngapho ukuthi ukuvotele iMRP kuya forswa umuntu ukuthi asuke ku-MRP omunye omunye azikhethele lina nxa kuyukuthi lina lizwisise MDC ozwisise MDC kaye ku-MDC oku-MRP ku-MRP kazezwa abanye abantu bakithi bekhuluma enye into eyaze bephongeuyala iqiniso elisegcekeni uyazogawule baningi kakhulu emhlabeni yase ikhulayo laba abalandele i-MDC abantu bakithi landelani MDC yaseyaliyalisanga liye kudla linanti liyadla ayikhona ukulokhu elingenela abantu lifuke uphambule abantu eqinisweni abantu bakubona ukuthi siyancindezela khonapho umuntu uhlezi abantu bakhe apho omunye umuntu abekhulumisa ekhaya abantu bakhe basegoli thenize ngelapho kodwa nobeloku sithi hayi i-MRP njani njani i-MRP votela ne-MDC 20s kuyini ekwenzile i-MDC ne-20s kuyini ngoba kathesi kunje kobulawa igcwalisa abantu bangaphandle yabanika izikhundla wayengazange ithatha abantu bakobulawayo i-MDC yehlulekile ehlulekile akula yalitshengisa ngomama umakhulu angazi ukuthi alibonile njani umuntu angathola ukuyithukethukela nje kuphela sehlehlamukelwa kwakibi kanti alehluleka ukuzimela ngokwakini yini alehluleka ukuzimela hayi bantu abantu bakithi bantu besindebeleni elani ukuthengisa hayi elani ukuthengisa ma
ya ngisukume ngokubingelela abantu bakwamthwakazi bonke bingelelani nama DJ lapho leli sinikeza izindawo hayi ithi nami ngifake uvo lwami kulaba abantu abagxekayo yagxeka liyabona ukuthi abantu abalaba beharale basilethele amashona labo ama-MP bathi uthi livotele okuthi kube into zakithi kuphela sibe namakhansila akithi sibe nento zonke zakithi ikona ukuthi ube lekhansila lesiswini lesitshonene ngayefuna ukukhuluma lawo kuzomethe ekhulume esitshone noma ungezwa noma usizwa ngenkani alikenilekele abantu labo ehalali bakhona abantu bathi abakwazi umthwakazi thiwa i-MRP ifunani ifunani ivotele kumakhansila ivotele kumameyorazi ya even kumangwayeka even kumalokuzeni okunye lokho kodwa amakhansila lapho amakhansila lapho sikhathele lapho amakhansila lama-NP ha no kume emadebheni vele kumele belokhuzitshamisa zani uchamisa kuyafana lento le uchamisa wayefuna ukubulala umakhupheleki ibo le alikhumbuli liyakhohlwa futhi amandebethu izinkinga bantu bakithi bakomthwakazi dwa kukhohlwa usinenini ukhuphe usinenini babesibiza umgaba esibiza ukuthi asifundanga sinenini umakhuphe befuna ukumthisela endlini bethi itswiti kuthiwa yini kuthiwa umthengiso lo kuthiwa yini igama lakhona kuthiwa yi-disident kumbe kuthiwa yini sinenini ade besibiza bethi watwathi singamahuhwa kume i-cockroach watwathi into zabo amagama kodwa vele kwakuwrite out abantu bebulawo ngesikhathi segugule uyabona ukuthi into yakhona yonke kodwa lokho libhizi lihambe ngabantu bakithi aliyendivuleke indlebe aliyendivuleke lihlukane lalaba abantu laba lizoba right bekawafaka kobulawaothamisa ababangenze ngakhona ubulawa kasanyikinyeki that's wabona sebekhona i-territory sebeyibambile sebekhona ukuthi bevotele umuntu ngobuningi abayibobona lina selibancedisa futhi besenza zonke into bekhanga no abahambe laba abantu laba abavoteli sibasi umuntu uyamsusa ngestyle umsuse uphela ngokungamvoteli simple
Studio 7
linjani
Studio 7 hayi mina ngiyalibingelela ngilapha kobulawayo endaweni yasechabalala okokuqala ngithanda ukubonga upresident wemthwakazi Republic Party ubaba umoyo ngaphezu komsebenzi omkhulu kangaka awenzayo esenzela abantu bakibo emathebeleleni okuyikuthi sile mnyaka mbona lowo mnyaka ungaba ngumnyaka wesi-3 okuyikuthi-ke ubaba umoyo usebenze kakhulu phezu kokuthi avule abantu bemathebeleleni amehlo njalo osokusenza le bandla
ibandla elibusayo lizizwe likhathazeka kakhulu ngendlela okwenzakala ngakhona emathebheleleni ngendlela abantu asebekhuluma ngayo asebelandela kakhulu ngayo indaba ibandla leMthwakazi Republic Party according to imsebenzi eliyenzayo esiyibonayo kuground ngikhulume kakhulu ngamabandla ezembusazwe aseshoneni silebandla leMDC lebandla leZANU PF ngamabandla asincindezele kakhulu emibusweni khuluma ngeminyaka emithathu sasuka kuma election ibandla leMDC abantu balivotela besithi bafuna ukuletha inguquko kodwa inguquko yakhona asiyitholi esikutholayo nje emathebeleni ikuncitshwa imsebenzi lokungaqhatshwa emakhampanini lokungenisana bodwa abantu besishoneni so kuyinto esihluphayo kakhulu ubaba umoyo othi maye khuluma asuke ekhulume egcila kakhulu endaweni yokungatholi imsebenzi kwabantu bemathebeleni abantu besishoneni bese bevuka besithi bona ubaba umoyo ule tribalism kodwa i tribalism yakhe kuyikukhuluma iqiniso ngoba iqiniso elizweni leZimbabwe lingafunakali so hayi ngalamazwi ke ngiyalibonga kakhulu bobaba uNtungameli Nkomo labo bonke obusakazi abasisakazela imisakazo yethu yeStudio 7 ukuthi le audio bengicela ukuthi ngayafundwa izwiwe ngabantu bonke beZimbabwe ukuthi labo bonke abakwaMthwakazi abasagijima ngaphansi kwamashona ukuthi yekelanani lento zempumalanga yekelanani lokuthona lisiyayelwa isinkomo zakomakhelwane ezenu zigcwele iganga zingelabelusi ukuthi buyanini libambisane lobaba umoyo sibeni imbumba silweleni ilizwe lakithi sibambene ngethemba lokuthi siza kulungisa abanye nyakwazi bafuna ukubuya sokuvuthiwe bese besithi bona hayi thina sasingacatshanga sasimi kanje kanje bengasaqedakali kodwa sikufuna ukuthi ngathesi chance sesekhona ithuba lisesekhona lokuthi abantu bazimele bengacatshi ngamanye amabandla ababuye bezoba ngaphansi kwebandla leMthwakazi Republic Party benze lokho okwenziwa ngabanye ukuze ilizwe libuye nyabo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ilunga ledalele Senate uNkosikazi Elizabeth Cheney wavotela ukuthi owayengumongameli welizwe uDonald Trump athoniswe. Ubikwa esethole usekelo lukamnumzana George Bush owayengumongameli welizwe ngemva kokuba amanye amalunga ebandla lama-Republicans asekela uTrump esemhlamukele phambilini kokhetho oluzenziwa kumaviki ambalwa alandelayo. Ucheni ngomunye wamalunga ebandla lama-Republicans osethwaliswe nzima ngabasekeli baka-Trump. Lokho kwenzakala abanye besithi usekelo lukamongameli Joe Biden luya lulokhulu sehla ngenxa yokususa amabutho elemelika kwele Afghanistan akwenzayo. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ngalolu daba.
Hayi, mina ngubona kwamudaba lwe-Afghanistan lungathi ludabule abantu phakathi khona lapha America lapha. Abantu bayavuma ukuthi kufanele ukuthi impilo yana kufanele ukuthi ibe ngabe isiphelile ngoba kungeza ke kuhlalwe kusempini umjokotho ukuze kube nini. Bese kusiba nje lokulukhophe nyanyana okuncane kono lokuthi kuphunywe njani lazi kwathi sekuzaphunywa khona lapha na kwafa amanye amasotsha la adutshulwa laba bazibulalayo ama-suicide bombers lana. Ilukhophe kuphela lukhona kodwa kukuthi kuphele njani kuphele nini. Mina mbona ngathi upresident wenza kuhle ukuthi ama-Democrats angakusebenzisa khona lokhuyana. Angikholwa ukuthi kungamenza aluze kakhulu ngo-2022 kulo umnyaka ozayo ngoba abaningi bavuma ukuthi kufanele ukuthi impilo yana iphele amathalibani abuyele azithathele umbuso wabo bazithathele ilizwe labo ngoba akuloba kungaze kuluyiwe njani akuzoze kuphele.
umnumzana Rafael Mthombeni sizala neseZimbabwe esihlala esigabeni seTexas ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Umgcini sihlalo webandla leMTC Alliance unkosazana Thabita Khumalo ulandula imbiko yokuthi usehlamukele ibandla. Kambe amabandla ezombusazwe azadobha okuncane na kukhetho oluzayo esigabeni seMathebeleland. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abanganelisanga ukuzwa indaba bazethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.